ngombonwane mbonangani amabutho e-Ukraine loba ukhanya ephumelela aphumelela kunje kodwa vele into asaba abayilwelayo kwesinye isikhathi yokuthatha umhlabathi amabuilding asaba wonke abulawa abaku-ground so ukuthatha nje into esisele vele isidilizekile kodwa yebo kuyakhanya bayathatha mbijana kodwa kakulula indaba yakhona mbonangani le-Russia lalo liyakhanya ukuthi liyazama lapha nalapha kodwa mina ngombono wami ngibonangani vele khona ukuthi impi leyi ibe khona kuze kudlule umnyaka kimi kuyatshengisa ukuthi le-Russia lehlulekile ngoba ngokuya kwakumele vele kungathathi isikhathi eside nxa ukuthi le-Russia lalikwazi lalifuna ukukwenza njalo siyananzela ukuthi le-Russia lalo limadabudabu siyabona ukuthi kule ama-mercenary abo la adesebenza lawo umkhulu wabo usebhubhile njalo akukhanya ukuthi lokho esabancedisa yini ilo ukuthi lokho bencediswa yini ukuthi bephushe amabutho e-Ukraine so mbonangani i-Russia imadabudabu ngombono wami njengoba ngishilo phambili impi le kwakungamelanga idlule umnyaka ukudlula kwakhe umnyaka kuyatshengisela ukuthi le-Russia kukhona okuhleli ngakwenziwa.